abezamtiki bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabehlanganiso yesadakhi eyokusekela izimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezithetho zenotho ezafakwa ngamazange entshonalanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu asole uhulumende ngoba yahlale MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edluleyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangele ukuthi emavikini aphelileyo, enyangeni ephelileyo, ibandla eliphikisayo labantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelane lokunzima ezihlangana nabo elizweni.
UMnumzana Kholwane Dunga osakhulayo weHarare uthe akaboni isizathu sokuthiwa umsebenzi wakhe wokuthengisa isikambo esiyatshengisela phezu kwezijezo zenotho zona athi akusizo eziletha inhlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina sobe sitshintshile nje ethu sihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana nje kwelenye indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobha lesiTungiza uMnumzana Vumo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje ushaywe ngabacadelelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekampini uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kusolisiswa kungabuyiwa kwemhlanganweni yekampini emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa yisekela uMakunde, kodwa ingcethe zombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo aqhubekela phambili ehlukunyezwa kungenanyathelo elicacayo elishathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula abuhlukumiswa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa ibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhithwa kumbe ukususpendwa kwamakhanselalo ku-elekthwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala koBulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakoBulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubekela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Gibson Bebe.